into eqakathekileyo okumele iphakanyiswe isisekelo sombuso weZimbabwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavumela abantu ukuba bathengisele ngokuthula, siyavumela njalo ukuba abantu bebe lokwehlukana ekuboneni izinto. Isisekelo sombuso asibambezeli abantu, kodwa siyabanika ithuba lokuba abantu abayehlukeneyo benze izinto ngendlela ezehlukeneyo. Ngakho mina into engiyibona iqakathekile ukuthi njengamaZimbabweans kumele siyeleni kwisisekelo sombuso owethu. Umsekelo lesi sayenziwa ngamaZimbabweans ngo-2013, savumelana ukuthi yindlela ilizwe elizabanjwa njalo libuswe ngalo, njalo labahlali beZimbabwe kulamalungelo abo avele khona phakathi kwesisekelo sombuso okumele akhuthaze, okumele abanje njalo agcine njalo avikele ngohulumende. Ngakho-ke thina sikhuthaza njengabamabandla, sikhuthaza uhulumende ukuthi isisekelo sombuso weZimbabwe kumele sisilandele njalo sisigcine njalo sivikele ngohulumende, ngoba ngumsebenzi uhulumende alawo. Labo abantu beZimbabwe kumele ukuthi basiphakamise njalo nxa kulesikhathi lapho isisekelo singalandelwa, sinalilungelo lokuthi ayisisekelo sombuso weZimbabwe asilandelwe.
Ikhwenya ngazani-ke abantu bavalelwe, abanye sibonile ukuthi sidangarembwa basanda ukugwetshwa, kodwa kuya ngaphi konke lokhu nxa likukhangela leni?
Inkonzi ithi into eqakathekileyo ukuthi nxa kukhulunywa le mthethwandaba lamapholisa labo bonke abantu kumele kuphakamise isisekelo sombuso weZimbabwe. Kuyafanele ukuthi nxa kwehlule kuma-lower court kuhambe naku-constitutional court kuye-challenjwa amanye ama-rulings ake yenziwe. Nxa sibona ukuthi isisekelo sombuso lelungelo loluntu selwephuliwe, kumbe ngabe kunguhulumende kumbe ngabe kuyiliphi igatsha likahulumende elingabe lephule ilungelo loluntu, njalo-ke siyananzelela ukuthi abantu abaningi beZimbabwe bayathanda ilizwe leli. Nxa betshengisela kumbe bekhonona, ayisitho ukuthi bayalizonda ilizwe, kodwa bafuna ukuthi kuqondiswe ezinye izinto ezithize. Ngakho-ke khonokho kuqakathekile. Njalo thina njengamachurchi besilokhu sikhuthaza ukuthi bantu akube le nkulumo zelizwe lonke esingathi yi-national dialogue ezanceda ukuthi izinto eziningi lezi abantu bahlale phansi bakhulumisane. Sesibonile amanye amazwe elungisa amazwe abo ngedialogue lokukhulumisana.
Ye, uhulumende uyatsho ukuthi kule Poland lapho abantu bangahlala khona bekhulumisane, kodwa amanye amabandla akufuni khonokho. Pho kuyakhulunyiswana njani?
Ngiyambona ngani isiphambaniso esiba khona ukuthi anti-Poland ngama-political parties. Thina sikhangelela ukuthi nxa usiba le nkulumo kube le nkulumo egoqela emZimbabweni wonke, abamachurchi, abama-labor unions, omama, ama-youth, wonke umuntu abe-represented, ama-traditional leaders, izinduna zethu, bonke abantu bekwanise ukuthi bebuye kutafula leyo bebe khona, bekwanise labo ukukhuluma belungise ilizwe leZimbabwe. Yiyo i-national dialogue thina esiyikhangeleleyo.